Abalandela lokhu bancuma konke lokho kwethulwa yiCarter Center, omunye waba umnumzana Evidlela Ncube, ingcwethu kwezombusazwe.
Lanxa ube sekhulile seleminyaka elikhulu, ukwedlula kwalo wayengumongameli weMelika uJimmy Carter kuyinto ebuhlungu kakhulu. Ngokuba wasebenzisa isihlalo sakhe sokuba ngumongameli eminyakeni yabo 70s ukuncedisa ukuletha ukuthula, waze waletha ukuthula phakathi kwe-Israyeli leGibhithe. Wasebenzela amalungelo abantu, wayenza ukuthi umbuso waseMelika ukhangele kakhulu amalungelo abantu emhlabeni, hayi ezenotho kuphela.
Uyaphambili uNcube ekhuluma ngemsebenzi kaCarter esephumile esihlalweni sokuba ngumongameli weMelika.
Lanxa esephumile esihlalweni ngokuba wahlala itheme yodwa nje, wasebenzisa inhlanganiso yakhe ebizwa kuthiwa yiCarter Center ukugijima umhlaba wonke jikelele ekhuthaza ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, kuhlonitshwa amalungelo abantu, kube lokuthula emhlabeni. Wagcina ethola iNobel Peace Prize ngo-2002 ngenxa yomsebenzi wakhe emalungelweni abantu lokuthula lokhetho olukhululekileyo. Ngakho ke ungumuntu oza abantu abanengi abathandezwa ukuthula namalungelo abantu abazamswela kakhulu.
Umnumzana Greta Spanda ingcwethi kwezombusazwe uthi uCarter wancedisa ukuthi eliZimbabwe lithole uzibuse.
IseseyiRhodesia onguyena ngomunye wabantu enza ukuthi khona iZimbabwe ize ithole i-independence ubaba uCarter. So umuntu esimhlonipha kakhulu ngalokho, simbonile futhi njengomuntu omdala ukuthi khona ungenile futhi wabakhona ukuthi apromote i-peace ku-Africa yonke, apromote i-peace kumhlaba wonke jikelele.
Ilunga lebandla lezaphu umnumzana Mathews Fanda uthi uncuma imisebenzi emihle kaCarter.
UJimmy Carter wase-America, indoda eyayiyindoda emadodeni eyayisazi ukubana ihlanganise abantu ukubana umhlaba wonke abantu bangaxabani, abantu bazwisisane njengabantu basemhlabeni, bengahlali besilwa begolombana, kuhlala kuyizimpi. Ngakho ke ngaleyo ndledwa sikhala sonkeni le muli yakhe labase-America ukubana hayi indoda isitshile, kuhambile indoda ndoda emadodeni.
Sixoxe njalo lomnumzana Joseph Juma webandla le-ZANU-PF uthi uCarter wayeyindoda njalo wetshiyene lezinye inkokheli zeMelika.
Sayazi bevele beyincoma beyibiza yona uSunday school teacher, umbalisi wezenkolo. Wakuthatha khona kwana wakufaka ekubuseni kwakhe iAmerica. I-presidency yakhe ibigcwele inkulumo zokuthula, inkulumo zokwakha, inkulumo zokudlelana, okuyinto eyayenza wagcina ethola ke isiqeqesho Nobel Prize ye-Peace. Sesibonile abanye ababuyileyo, abanye baze baphiwa amabizo kodwa ngamawomongazi abavele bethanda udlwangudlwangu, bethanda ukwenza lokwana esikuthi ngesikhiwa yi-bullying. Azange sikubone kubaba uJimmy Carter.
I-Carter Center iqhubekela phambili ihlolisisa ukhetho emazweni atshiyeneyo njalo lokulwisana le mkhuhlane efana le iGuinea worm. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, igama lami nguEzra Jesus Banda.